Ya umkhankaso wakhe umungameli uright, akula problem lapha ekhona ngendlela yokuthi senele la ebantwini. Sibonile umjuru kwabhoda ama-province lawa, sabona uthankirayi laye warayunda laye alandelana nalama-province bedinga usekelo oluqondileyo. Wabona kumngameli-ke yena hhayi uqondile sibili laye, kodwa-ke indlela ayenza ngayo yiyo engayisiyo yokufuna ukusebenzisa amayuthi abantu abethu. Ama-veterans amlahlile, kabafuna ukuzwa ngamakhampeni wona lawo kumbe ukusekela iqembu lezanu, ngoba kuvele kuseso lomsindo laphana. Ama-veterans wathela izinja, wathela ama-tear gas, wabatshela lokhu nalokhu ukuthi abayihlala kathana le, watshela be-army e-Victoria Falls ngale ukuthi khona basuke betshele lento ze-politics, kodwa yiba babe-introduce ukuthi khona umuntu ongelawo credentials kamela ngekhokhelele laphana. Namhlanje sokunguthi umama wangwakhe lo ufuna ukungazani uyazimisamisa laphana ngale indaba le e-G40 leyi aqamele kuyo kakhulu umama lo. Sokungazani sowamabutho lana beli kathe sebemele lukhana bekucitshe ngoba sokuqondani lowangikhaya. Nxa kubothwankirayo ngale kumbe any other opposition leader ongelawo credentials akufuna ukuzwakala lokho.
Kodwa mnumzana, nxa sikhangele singathi thina ukusebenzisa abantwana okuthoyo lokhu ngasolungelo lomuntu yini okhankasa?
Ilungelo lomuntu okhankasayo leliyana, kodwa indlela bona abantwana abazasebenza ngayo yikho lapho abasebenzisa yona lana into yabo liyana eyomsindo. Ngoba nasabona phambilini laphana i-National Youth Service leyi eyindaweni zilezi ezabokhama TV lezinye indawo nje ezithile bedominata bekhona laphana, zivele kwakungahambi amanye ama-political parties khona lapho. So yikho abazasetshenziswa, hathi ukukhankasa kodwa ukuya kubetha abantu, yikho singakufuniyo lokho.